sisenziwa isitsetsi xa kuthi isitsetsi liyanqunula ngeseli ngeseli lithintithwe lithintithwe impahla zenu igqoko liphakamisa izandla liphakamisa inyawo lesa lephezulu kwaba ngumnyama futhi ngoba nganingezwa kuhle bathe ecela phezulu qamalaza ngathi angizwa kuhle yikho okungikhona besithi ngigqoke ubuhlungu bosipesethi unqunula phambi kwabanye ijele lonke nje umlondolozi munye ngamunye wonke umuntu uyanqunula ngemuva lapha kule khithi okuthweka amadoda eceleni ngale kulama-offices le corridor amadoda ayadlula-dlula amadoda abukela xa kusenziwa isitrikiseni sinjenje mhlawumbe sebesazi ukuthi sine kanjani ubuhlungu ukuthi ukhithwe ubuntu bakho mina isigqoko esifithane angisazi angibasoli abagqoka ezimfithane kodwa nxa sengizanqunula ngincunule lonke umuntu kulihlazo elesabekayo kini
ungabe ulolunye ukholo okungabe kungafanilo kwabanye sesibuya lapho ezigqokweni
ngingumuslim inkonzo yami nge-islam yonga ngingumuslim asigqoki into ezimfitshane asigqoki impahla ezinamathelayo njalo ezingela mkhono emide asihambi singavalanga ikhanda angazi ukuthi lidele elinjani elingananzi ezinye inkolo
wabatshela na ngokholo lwakho
ngangibatshelile ukuthi ngingumuslim kodwa nxa bezakutshela zithi lapho sidele wenzokwalapha ejele nangendlela ababe behlala bekhuluma ngayo njengoba babesithi bomama nxa lingomama bento zenu lingomama bento zabo phandle lapha kokusathina ejele kwala kwesinye isikhathi nxa ungezwa kuhle babengalandaba lapha ukhona omunye unkazana olabadala usisi lo wathi kadla indumba babesithi hambesela amadlozi akho ukuthi lapho sejele babekuyekelelaphi usona uzongena ejele njalo ukudla kwejele kakwaliwa kumele ukudle
kodwa ngabantu ababezwisisa yini amasiko esintu kumbe kwakulokungezwanani ekukhulumeni
thina sathi singena sahle satshelwa ukuthi kumele angasithi isishona kasisizwe kumele sisizwe isishona ngabantu besishoneni iningi labo akade besilinda bekungabantu esishoneni ngakubona njengokuthi babafaka ukuthi basifrustrate thina singabantu wakomthwakazi umama engangiotshwe laye indlebe yakhe inyizwela khathana yale sishona vele kasaka wayethwala nzima kwesinye isikhathi ngize ngimphendulele ngingaphendula kuthiwe kanti yenakala mlomo la usiyajotshobala uthule phezulu
uthe emzimbeni awuzwa kuhle kwengezelelwa yini yikuba semlondolozi
ngiyesaba ukuthi kule minye imithi engiyinathayo eyesisu ukuthi ingabuya imithi ihlale eqondane lami yedwa kungenzakala ukuthi mhlawumbe ngiyifakelwe ite ngayivale sasisidla indumba ezindenda izibuko phezulu kuthiwe sidle mina vele ngama-alsas indumba kangidli ufushwa angidli izitheko zakhona ngalaka esikwakuthethwa ngazo vele zonke ngenxa yama-alsas angizidli impuphu yakhona isikhathi kwakungani ngudayiwa ingaqedakali ngidla irefayini so ngabona ukuthi ngingayala ukudla lokho kumbe ngingacela ukuthi mina ngibe le-special meal kuba lula ezitheni ukuthi zingifakele ngihle ujefu ngihle ngihle ngasembona kungcono ukuthi ngidibhe khonaphana okudibha khona wonke umuntu sengithemba umdali kuphela ukuba nguye ozangisiza kuloko kunzima ngoba ngangikuzwa langendlela ababengikhangela ngayo ngangibona ukuthi ngikhona ngapha abantu laba kukhona abakumeleleyo ukuthi ngiphambanise ngento encane bangiphilise impilo enzima ejele.